sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Chona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhla ka 16 kuNhlangula 2021 ngontungami linkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sesisizwa ukuthi inkulumane si hotspot ye COVID-19 asaphathekanga sahlalisekanga.
Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kutholakale abedlula amakhulu amabili 241 belo mkhuhlane lo.
Akulanto esingayiphawula ngodaba lolu oluphathelane lomsekeli kamongameli wethu baba uMdzuri.
Abemuli osakhulayo obikwa wabulawa ngomsekeli kamkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Elias Mdzuri ahambe ayachiya isidumbu sakhe emzini kaMdzuri namuhla lapho okubotshwe abanye. EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe ekunanzeni usuku lwe-Day of the African Child namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kutholakale abedlula amakhulu amabili 241 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukhuphule inani lasebefile laya kunkulungwane lamakhulu edlula ayisithupha 1637. Asebefunyene belo mkhuhlane lo kusukela nyakenye sebesedlula inkulungwane ezingamachumi amane 40,318. Ukuqansa kwenani lababanja lomkhuhlane kuza ngesikhathi uhulumende eseqinise iziqondiso zokuwenqabela. Ugatsha lwezempilakahle luthi umkhuhlane lo usubhahile kakhulu endaweni esezivaliwe ezifana leKwekwe, iKaripa kanye leKaroyi. Ezinye zivalisa iMangura, iChiretsi, iMount Darwin kanye lamalokitshi akobulawayo afana leNkulumane, iMakandeni kanye leminye imisi engenyakatho yaleli dolobho. Izolo kuhlatshwe abantu abangu-1162 ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane okukhweze inani lasebeyihlatshiwe laya ku-694,730. Abahlatshwe esibili njalo ingeyokucina bangu-4,113. Asebehlatshwe esibili le bonke sebengu-418,748. Kobulawayo abahlali bamalokitshi atshisayo ngalomkhuhlane kulezinsuku agoqela inkulumane le emakhandeni bathi bakhathazekile. Kubika intathelisindaba yethu u-Ezra Chisa Spanda.
Abezempilakahle bathi abantu abaphethwe yi-COVID-19 kobulawayo kwamanje bafika phose amakhulu amabili 183, njalo bagoqela abangamathumi amabili lambili 22 ababanjwe lumkhuhlane izolo. Phakathi kwababili ababhubhileyo oyedwa ngokobulawayo enkulumane emakhandeni lakweminye imizi efana le-North End lapho sokubhahe khona lumkhuhlane kakhulu kuleli dolobho i-hotspot ngesiNgisi, izakhamizi zithi zikhathazekile kakhulu. Umnumzana Dumile Ncube uhlala elokitshini le Nkulumane.
Sesisizwa ukuthiwa inkulumane si hotspot ye COVID-19 asaphathekanga sahlalisekanga. Kumazubukhwe esiwagadayo isiminyeminye istanding kugcwele abanye abanamamaski akuspreywa emabhasini.
Amazwi kaNcube agcizelelwa ngumnumzana Edward Leya laye ohlala enkulumane.
Kuyasethusa kakhulu. Mina ngisengahlatshwa, but kuyasinika ama-restriction kude amashophu avalwe masinya. Hayi, lokho kuyasethusa kakhulu.
Umsakazo weStudio 7 usuke enkulumane wayemakhandeni lapho sixoxe khona lentombazane esakhulayo uAyanda Sibanda yena othi ukumemetheka kwalomkhuhlane kuleli lokishi bekungeke kwekele ukwenzakala nendlela abantu abaziphatha ngayo kulindawo.
Kungoba emakhandeni itholakala ilama rank terminus awezindawo ezijene zamakhaya okugadelwa khona njalo abantu basemakhandeni iningi labo abagqoki amamaski.
Kodwa abanye bathi abavumelani labezempilakahle kudaba lokuthi emakhandeni isihlahlele kakhulu i-COVID-19. Omunye wabo unkosazana Saziso Nkomo.
Abantu abathi emakhandeni i-hotspot ye-corona baqamba amanga bangafuni ukuthi basivalele ukuthi sisebenze, thina sifuna ukusebenza.
Enothen khona sixoxelo Similo Ndlovu.
So zithi abantu abahambe bayohlatshwa silebu lamamaski, abantu behlale belamamaski.
Mabutho Ndweni ule bhizimisi lakhe elincane lokulungisa amafoni laye ukhala ezimathonsi esithi ukusabalala kwalomkhuhlane lokuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela sokuyabulala ibhizinisi lakhe.
Sesizafusa ukuthi sivale and le nto leyo ungathi izasikhosta kakhulu.
Usodolobho kobulawayo umeya uSolomon Mguni yena ukhuthaza uzulu ohlala kulezi ndawo ukuthi ayehlatshwa ijekiseni yokuvikela igciwane le-COVID-19 emaklinika.
Kulomane clinic unaphana emavaccine ayenzwa kanye lemakhandeni kasikhuthazaneni siye khona ukuze sivikeleke. Ke silandele ke izinqumo zenezo ezibekiwe nguhulumende sishane lento yamashabhini.
Abantu bakhuthazwa ukuthi bahlabe ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 kodwa kuhluphayo amaklinika lezibhedlela bathi abaselawo amajekiseni ngoba sesilela elizweni. Ngimele Studio 7 kobulawayo igama lami Ezra Jesus Banda.
Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa useqinise iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-coronavirus ngokufaka ilizwe lakhe kuzinga lesithathu lokuvalwa kwalo i-lockdown level 3 yona eqale namuhla. Uthi uthethele linyathelo ngoba umkhuhlane lo ubusumemetheka kakhulu. Kubika uThuso Khumalo.
Kumbiko ayethule izolo ebusuku uRamaphosa uthe inani labahlaselwa yi-coronavirus ngosuku selisuke kwabedlula izinkulungwane ezintathu 3700 laya phezu kwezinkulungwane ezisikhombisa 7500. Inani labalaliswa esibhedlela ngalomkhuhlane selikhwele ngokuphindwe kabili 56%, kanti ababhubhayo ngosuku labo sebedlalela kokuphindwe kabili 48%. Umongameli Ramaphosa uthi phakathi kwezabelo zakwele South Africa ezisitshiyagalolunye, ezine zazo sezingene kuhlandla lesithathu lokuhlasela ngamandla kwe-COVID-19, i-third wave ngesiNgisi.
We need to enforce compliance more rigorously.
Kuzafuze sibathathele amanyathelo abephula imithetho ye-COVID.
Those who do not adhere to the regulations that save our lives.
Phansi kwe-lockdown level 3 abantu abasavunyelwa ukuphuma ezindlini kusukela ngo-10 o'clock ntambama kuze kuyetshaya u-4 o'clock ekuseni. Indawo zokudlela lezokunathela utshwala sezivalwa ngo-9 o'clock ntambama. Imbuthano ephakathi kwesakhiwo ayisavunyelwa ukwedlula abantu abangamachumi amahlanu 50, kanti ababuthene phandle kuzafuze bengedluli ikhulu 100. Utshwala bona sebuthengiswa kuphela kusukela ngo-10 ekuseni kusiya ngo-6 ntambama, kusukela ngomvulo kusiya ngolwesine kuphela. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Thabalala uthi ukuqiniswa kwemithetho le yokuphila lokusebenza kuzadala uhlupho kodwa hatshi kangako.
Le mithetho efakiweyo iyajabulisa ngokuthi ayivalelanga abantu ukuthi be emsebenzini.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Nkululeko Mathe.
Akekho sala ezizwa ngantwa yena uncindezelekile ngoba uZulu uyakwazi ukuthi aye emsebenzini kwesikhatshana abuye ehlale ekhaya.
Kodwa kumxhaso omkhulu abaculi umnumzana Ncasisele Gwaza uthi imithetho efakiweyo izabasebenzisa nzima.
Sizoba affected lathi ngoba phela uhulumeni esethi ufuna abantu abangu-50.
Kwele South Africa kathesi sebesedlula izinkulungwane ezingamakhulu amane 480,000 asebehlatshwe ijekiseni yeJohnson and Johnson ehlatshwa kanye, kanti ke sebeyisigidi lengxenye 1.5 abahlatshwe eyakuqala ePfizer yona edinga amajekiseni amabili. Asebehlaselwe yicoronavirus sebesedlula isigidi lezinkulungwane ezingamakhulu esikhombisa over 1.7 million kuthi asebefile sebebanga kuzinkulungwane ezingamachumi ayisithupha over 58,000. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngingutuso Khumalo.
Amalunga emuli yosakhulayo obikwa wabhubha ngemva kokutshaywa ngumsekeli kamkhokheli webandla le-MDC umnumzana Elasi Mutsuri labanye ahambe ayatshiya isidumbu sakhe emzini kamtsuri ezakha namuhla. Inkundla yeZim Live ithi amalunga omdeni lo abotshiwe phezu kwesehlakalo lesi ngemva kokutshengisela emzini kamdzuri ekhala ngokuthi amapholisa akhanya engafuni ukumbopha. Umufi ngomnumzana Ronald Mukumbira yena obikwa watshayelwa endaweni kamdzuri yokunathela eHarare etshaywa nguye umdzuri labanye bakhe. Sehlulekile ukuxhumana lo mudzuri ngalolu daba. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi baphezu kwalo lolu daba. Kodwa uthe imininingwana eminengi singayithola emapholiseni asezakha. Sixoxele sikhulumeli se-MDC umnumzana Witness Dube.
Akulanto esingayiphawula ngodaba lolu oluphathelane lomsekeli kamongameli wethu baba umdzuri ngoba akukho esikwaziyo ngesiqiniseko njengoba kuludaba olusaphenywa ngamapholisa engaketheswa icala ubaba umdzuri. Ngakho ayikho nje into esingayikhuluma ngoba sifuna ukuphambanisa amalungelo alabo abafelweyo ngengxoxo esingayenza kumbe siphambanise amalungelo akhe ubaba umdzuri ngengxoxo esingayenza. Kodwa nje into esingayitsho ukuthi hayi silusizi lathi njengebandla kumuli yona leyo ebhujelweyo siyakwazi ukuthi kubuhlungu ukulahlekelwa. Esingakutsho nje ukuthi silusizi kodwa ukuthi isisusa sakhona kuyini ngumbani okumele adlulele icala lokho sikutshela emapholiseni.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDC. Abahlali bevungu eMidlands bathi abantu abahlomileyo sebehlasele indawo ezivalisa imakepesi inhlezi lemaplazini kulindawo asebebulele izakhamizi labo somabhizimusi abambalwa njalo bahlukuluza abanye. Abantu laba babikwa behlome ngemibhobho, ingqamo kanye lenkemba njalo lanxa abanye sebabotshwa kulabanye abangakabanjwa. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo meli wevungu edalele parlamente umnumzana Omega Spanda.
Indawo levungu ibindawo ethuleyo kakhulu kanti ungananzelela kathesi abantu bayabulalana angazi ukuthi sokusuke kwathini esigabeni kulabafana abagwazana lapha emakepesi bayabulala umuntu lokubangwa uyabungakunanzelela ukuthi kuyini kube sokubuya kulogogo lapha emakepesi futhi okwafika khona abantu bakhuluma logogo babuza ababekubuza bagcina beshiya bemdukutile ababanjwanga laba bantu bamdukula ugogo wafa. Khathesi kulobaba odutshuliweyo endaweni zeSt Faith abamfake inhlamvu ezingu-8 ngumuntu obeyi-businessman ebesimhlonipha njalo ethanda abantu kakhulu athi kancane incedisa abantu belamakhombela konke bamfikele emzini wakhe esanda ukuvena kubhizinis uyayenza into zegolide uyagaya emzini wawo begaya emzini fika lapho bacela ukugayisa bangena bamfake inhlamvu ezingu-8 kambe phezu komuntu egumene uthiwa kwadutshula inhlamvu ezingu-28 laba bantu ababanjwanga abanjwaye laba abulala umuntu egemakhepesi ababulala ugogo ababanjwanga ababulala abafana laba ababanjwanga ungathi uyakunanzelela ama-businessman maningi asehlasele ezindlini zabo ebusuku belandwa kuloo ndoda wasishiyayo kumasefa le emapulazini kwethiwa wawulanga abantu kuloo ndoda okuthiwa ngumathwasa layo wavinjezelwa ngabantu esitolo. So ngithi mina amayuyi bakithi bese ngabantu esihlezi kuhle kakhulu silokuthula endaweni yethu. Besicela abantu bakithi ukuthi hayi lapha ababona khona abantu abahamba hamba abangasibo bakithi esingabaziyo ngevillage ngevillage. Kaba report kubo sabhuku, ba report ku leadership, ba report emapolisenti lapha kule moto esingasiyo labantu esingabazisiyo. Ngoba lokho sokusenzakala esigabeni ukufa komuntu ungakunanzelela enye imuli sale sikhala kungasela lokho abathi breadwinner ngesikhiwa. Uzabadingela imali ahamba edinga imali ukuthi abantwana badle agcine imuli agcine labanye ababe emsebenzela njengo business enabali imali. Abantu sebehlezi bese valweni ngoba izikhali ziphonguka khona nje bantwini bonke. Izikhali ezempopoli kube lezikhali lezi ezabhalwa ngamapolisa amamachete ingqamu lani lani okungabulala abantu. So mina ngithi ake sihlaleni ngokuthula esigabeni sethu. Ungakhulu ukuthiwa ngomunye wakho isikhathi sakhe singakafiki.
Kodwa ngokuzwa kwenu amapolisa ayawuthola yini umkhondo walaba bantu njalo sokuke kwahlalwa phansi yini njengenkokheli yesigaba kucutshungulwa lolu daba kumbe hayi kuyenzakala nje ngolongilo uzimele yini?
Hayi lapha ungakunanzelela ivungu sibambe amapolisa asebenza la kuhle kakhulu. Siyazama ukuthi kusabhuku la kubo headman labo lazo inkosi yochief sincedisane nini.
Umnumzana Omega Spanda umela ivungu edalele parlamente. Intathelizindaba ebhalela iphephandaba laseMelika eleNew York Times umnumzana Jeffrey Moyo uze wakhululwa namuhla ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula imali yebail engena ku 5000 Zimbabwean dollars lidalele High Court ngomvulo. Umoyo obemele akhululwe izolo kodwa amagqwetha akhe anti abe Central Prisons kobulawayo balile ukumkhulula besithi amaphepha akhe ebengamanga kuhle. Umoyo ubotshwe ngenyanga edluleyo esetheswa icala lokwephula umthetho we-immigration ngokudingela intathelizindaba zephephandaba leli ezimbili amaphepha okungena elizweni ngendlela ezingaqondanga. Abasakhulayo beZimbabwe namuhla bakhuthaze uhulumende ukuthi agcwalise izimiso ezikusisekelo sombuso welizwe eziza kwenza ukuthi kuhlonitshwe amalungelo abo. Batsho lokhu ngesikhathi kunanzwa usuku lwabatsha ezwekazi le-Afrika olwe-International Day of the African Child. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ilanga leli linanzwa ngamazwe atshiyeneyo ukhunjulwa abasakhulayo bakule South Africa abafika phose amakhulu amabili abadutshulwa babulawa ngamapholisa kakhulumende wabelungu owawuncindezela apha ensundu owe-apartheid ngo-1976 ngesikhathi betshengisela elokishini leSoweto besola ucuku lwabelungu kanye lokufundiswa ulimi lwesi-Africans ezikolo. Ukutshengisela lokhu kwaziwa ngokuthi yiSoweto Uprising. Abasakhulayo beZimbabwe bathi bayabakhumbula abafela kucuku lolu kodwa bakhala ngengxaki ezigoqela ukusilela kwemsebenzi, ukudula kwemfundo nokuvalelwa phandle kwamathuba amabhizimusi. Abakhala njalo ngokuba uhulumende kafuni kuzwa imibono yabo nxa ebumba inhlelo zempumelelo yelizwe kanti abesifazana bona bathi lezi nhlelo kazibanakekeli. Unobhala jikelele we-MDC Alliance umnumzana Ostalo Siziba uthi indlela abatsha bakule South Africa abalwisa ngayo ubukhuquluzi ngesikhathi sokutshengisela eSoweto kubapha isibindi.
Thina esikufundayo ngokuthakazelela uJune 6 ukuthi njengabatsha beZimbabwe kufanele simelele amalungelo ethu njalo sizimisele ukulwela inkululeko yale Zimbabwe ikakhulu sifunda ke kuHenry Peterson.
Amazwi kaSiziba asekelwe ngomunye osakhulayo umnumzana Pride Mkono yena othi abatsha kumele bazimisele ukulwela lokhu abakukholwayo.
Ilanga le-Day of the African Child lisifundisa ukuthi thina njengabasakhulayo eZimbabwe kumele sibe lezibindi singesabi ukuthi singafa inkululeko yethu yasozibuya hatshi kumele sibe lezibindi.
Kodwa osakhulayo we-ZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uthi ilanga leli libakhumbuza ucuku lwabelungu okungamelanga lukhohlwe langoba ngubani.
Hayi leli lilanga elikhulu lilanga
ilanga eliqhakathekileyo nxa sikhangela intsha yezwekazi leAfrika. Lilanga lapho abantu abathi abasukuma khona bathi hayi sokwanele, sokwanele ukuthi sibe silokho esincindezelwa ngamabhunu. So le lilanga esingasoze silikhohle, lilanga eliqhakatheke kakhulu.
Osakhulayo uphila ngokuthengisa uthando Gwinji uthi yena ukumzisa usizi kuba isikhathi seCOVID-19 sesenze impilo yabatsha yaba nzima kakhulu.
Qhakathekile ukuthi sibuyele emuva sibone ukuthi sile progress enganani njalo enjani.
Abanye bathi abasakhulayo kumele baphakame balungiselele ikusasa labo ngokubhalisa ukuvota kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Amalunga ePhalamende kwele Botswana athi akhathazekile kakhulu ngokwanda kwabokuza abavalelwe entolongweni kulelo lizwe. AbeZimbabwe kuyibo abalenani eliphezulu. Umqondisi Dube usipha loludaba.
Ilunga lekomiti yedale lePhalamende ePublic Accounts Committee umzana Phono Mahluti ugokhele ingxoxo phezulu kokukhathazeka kwabo ngodaba lolu lona athi kumele lulungisiswe. Ekhuluma ngomvulo ngesikhathi ikomiti leyisamukela umbiko ngesimo samatshele kweleBotswana, uMahluti uthi uyadanisa kakhulu ukuthi kulezibotshwa zakumanye amazwe ezidlula amakhulu amahlanu i-524 ezibikayo kulelwe lizwe. Ngomnyaka ka-2019 bukela beZimbabwe bedlula amakhulu amahlanu i-502 abakade besezintolongweni njalo bebotshelwe amacala atshiyeneyo eBotswana. Inani lama bandintu wonke akuqela ezalwane zalelo lizwe liphose lifike kunkulungwane ezine i-3882. Ukuze kuphungulwe inani leli, uMahluti wethu kufanele kube le mzamo yokubuyisela emuva abokuza uze bayebhika besemazweni abo.
Palena ipe puisano le bankani balona bilateral level.
Apo kuza baningi kakhulu bengibuza ukuthi kanti akula ndlela abangabuyiselwa emazweni abo ngoba balakho ukuphazamisa abantu abethu. Uma kusenzeka amazwe abo kabathathi laba bawonayo bayekibo.
Busini botaya kotasi.
Usikomichi wemajele unkosikazi Dana Marathi uthi lokhu akumelanga kube lohlupho olukhulu ngoba kulemthetho eyabotshelwana phakathi kweleBotswana lamanye amazwe akumanyano esatic phezu kokubuyiselwa emuva kwabokuzwa abasemajele eBotswana. EleZimbabwe laba ngelinye lamazwe akuqala ukungena kulesi sivumelwano kodwa imithetho yakhona ayikalotshwa uze iqale ukusebenza.
We have bilateral agreements and memorandum of understanding that we have signed with other countries.
Lano esesizindobe lamanye amazwe ikakhulu asesadak phezu kokubuyisela abokuza abasemajele kodwa lokho sisakhangela ukuthi imithetho esemazweni atshiyeneyo iyahambelana na.
Liya lisanda inani lezalwane zakwamanye amazwe ikakhulu ezivela eZimbabwe ezidala amacala atshiyeneyo. Abanye abeZimbabwe kweleBotswana bafana lomnumzana Nkazimulo Nkala bathi amanani ezibotshwa zakwamanye amazwe lezi bonela ezinye izimvu.
Regarding sending prisoners back to their countries kuqondile kodwa angiboni ungaqeda udubo lokudala kwamacala kungaphathisa kuphela kuma issues e congestion.
Abantu abangalamaphepha ababekwa beyiba bahamba phambili ngokudala amacala bedinga indlela zokuziphilisa. Kusenjalo sikomishi wemajelo Marathi uvize izolo ukuthi abasemajele sebezavunyelwa ukuxoxisana lezihlobo zabo kusetshenziswa amabonakude we-video conferencing. LeBotswana lamisa ukuvakatshela emajele enyakinye kuyindlela yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Ngiwumqondisi Dubo indaba se-Studio 7 ngisakron kweleBotswana.
Kwezemidlalo, amalunga enhlanganiso yentathela izindaba zemidlalo eSport Journalist Association emhlubulweni wangezansi kwelizwe iSouthern Region aphezu kwemizamo yokuphathisa umqeqeshi womdlali wenqindi uPhilip Striker Ndlovu yena ophethwe ngomkhuhlane wemvukuzane. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma ngesikhathi bevakatshele uStriker lapho ahlala khona elokitshini leMakhokhoba, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeSports Southern Region uLove Modube uthe bakubone kufanele ukuba bezame ukuphathisana laye ngoba kungumuntu abasebenzisane laye kakhulu kweminyaka eminingi.
Ule operation amele ayenziwe kufakwe icatheter emzimbeni wakhe ukuze kululaze ubuhlungu abuzwayo. Okwalamhlanje sihlanganise le birthday yakhe lokuthi sizomnika i-130 US $100 ebese sidobadobile lapha nalaphaya. Kodwa umkhankaso ulokho ukhona sisiya phambili, sicela abantu bakithi siphathisenini ucoach abe lempilo engconywana abuye leringini.
U-striker ubanjwe umkhuhlane wemvukuzane yohlobo lwe-prostate cancer nyakenye, njalo ngaleso sikhathi ubedinga inkulungwane ezintathu zamadollars emelika ukuze ayehlinzwa, kodwa leyo mali akasayitholanga, wagcina esengolele phansi. Loba kunjalo uthi yena ulalo ithemba lokuba uzasila abuyele ayiqeqetsha abadlali bomdlalo wengqindi.
Ngineqiniso lokuthi singawina le into esesiyigakele. Ngiyabuyela mina ekhoneni labafana, hathi sibe seZimbabwe kuphela, sizachaphela ngaphandle, ikakhulu lina bontatheli izindaba, omunye wenu, abanye benu, sizachaphasi sonke. Bengiphelekezela, ngiyabonga.
Abanye abadlali abaludumo abaqeqetshwe nguPhilip Stryker Ndlovu ngababalisa uThamsanqa Ngadube, yena oke waba yingqungquthela kusigaba seWorld Boxing Association Pan Africa Heavyweight, uMordecai Donga oyintshantshi kusigaba seLightweight la kusigaba seMiddleweight okweminyaka eminingi elizweni laseZimbabwe, kanye noElvis Bulawayo Bomba Moyo owake waba yingqungquthela kusigaba seWorld Boxing Federation kuzwekazi laseAfrika. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanjini.
Namhlanje sikhangela imizamo yokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus kanye lokuhlaselwa kwabokuza kwele South Africa. Singene kuzivela kwamanye amazwe. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden kanye lomkhokheli weRussia uMnumzana Vladimir Putin baphakathi komhlangano omkhulu okhangelelwe ngumhlaba wonke jikelele abawuqale namuhla eGeneva kweleSwitzerland. Ababili laba bayahlangana nje kulokufuthelana phakathi kweMelika leRussia okungamazwe ayizitha. Intatheli zindaba ye-VOA News uPatsy Witakuswara uthi umhlangano lo usaqhubeka. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumente weMelika.
Melika selifakile izijezo zenoto ababili abasakhulayo abasekela amalwecatsha ayihuthis kwele Yemen. Elemelika lithi abantu laba bathuthuzela impi kwele Yemen lapho kubulawa khona abantu abaningi. Lithi ababili laba bayingxenye yabenza abantu kwele Yemen babhekane nenhlupho eziningi. Impi yomvukela yaqala ngomnyaka ka-2014 edolobheni leSana, okwasuswa uhulumende kaZulu waxotshwa umongameli kuwabalika wayacatsha phandle kwelizwe. Amalucatsha e-Houthis asekelwa lilizwe le-Iran. Impi yomvukela le isidale ukuhlupheka okumangalisayo kwele Yemen. Impi le yenza ukuba abantu behluleke ukuzidingela ukudla. Abantu bafika izigidi ezingamajumi amabili 20 million baphiwa okudla zinhlanganiso ezijeneyo kwele Yemen. Ababili abafakele izijeziso zenoto mhla ka-20 Nkwenkwezi bakhokela amalucatsha e-Houthis ahlasela esabelweni seMaribu. UMohamed Abdi Al-Karim Al-Kamari ukhokela abahlasela endaweni le. Uncediswa nguYusuf Al-Madani obekhokela abalisana lohulumende kwezinye indawo. Esethula umbiko wokufakela ababili laba izijezo zenoto, uMnumzana Anthony Blinken okhokela uhlangothi lukahulumende kwele Melika olubona ngokudlelana labanye amazwe olwe-State Department uthe kusobala ukuba sebefaka impilo yabantu abedlula izigidi engozini. UBlinken uthi okwenziwa ngabantu laba sokukhahlameza abantu abaningi kwele Yemen. Uthi kulabanye abantu asebefisa lokubaleka elizweni. Ukufakelwa izijeziso lezi kutsho ukuthi yonke impahla yabo ekwele Melika lakwamanye amazwe izathathwa njalo kusavunyelwa ukuthi abantu badlelane labo. UBlinken uthi umhlaba wonke jikelele ufisa ukuthi kubekwe phansi izikhali kwele Yemen.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala bedlula amakhulu amabili 241 belo mkhuhlane lo. Abemuli osakhulayo obikwa wabulawa ngomsekeli kamkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Elasi Mutsuri ahambe ayatshiya isidumbu sakhe emzini kamtsuri namuhla. Kubotshwe abanye phezu kwalesi sehlakalo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo 6:30. Yimi, uNtungamile Nkomo.